Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje eStanley Hall benanza ilanga lebulawayo day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya bechichimba. Isakhamuzi sakobulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likabulawayo namhlanje ngithi kulusuku oluhle lokujabulela lokhu ukuthi ubulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queens City sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho sikuhlonipha kusinikeza isizotho ukuthi idorobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu.
Umculi odume ngokutshaya ingungu okhokhela iDrums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawayo day every day ngoba singubulawayo, ubulawayo yithi. Abantwana kumele bebekwazi kwathi bethaze ezikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 nxa u-1 enjengalamhla ngezifezulu. Ngesathade yakhona kucelebrate labantwana abasezikolweni babe lesikhathi sokuthi bacelebrate kungacelebrate kuphela ukuthi abakhethiwe celebrate sibili kube kukhulu sigoka amabhethi sivunule.
UNduna Dakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi preserve culture yethu, preserve heritage yethu in a creative manner. Just especially to deal the issue of drug abuse. Because not that abantu should rally behind the culture, iyagoqela wonke umuntu because the culture is one. Iyancedisa ukuthi sidilela izinto ze-drug abuse and also iyancedisa ukuthi sidivelope because not sibambene sirala behind the culture.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority iZTA uNkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kwebulawayo day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
Kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe eyabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. Ubulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade le khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza kobulawayo anti uyakwazi ukuthi igoqela le mkambo.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo uNkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lo mkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana uqale ibe 14 years ethunywa edistributa ama-drugs nezindlu zangkhona ezithele ama-drugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala imajekeleleni, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe loo mntwana izizipiyazazi.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezidakamizwa.
Iculture yokwabhuza ezidakamizwa ngazali bekhona. Iculture yethu nokuya esitejisikwe sigide sithokoze sithandane njengabantu bakobulawayo ngoba namhlanje siyalotshela iculture week so phakamisani ama-cultures angelo wokuchapha angelo wokubulala anokuthandana nokugcina ubulawayo.
Inkokheli zomdabu ezibalisa uNduna uMathema weGwanda, loNduna uMathe, loNduna uDakamela weNkayi, amalunga edale lePhalamende, osomabhizimusi, abafundi, loZulu jikelele bebekhona ekunanzweni kwebulawayo day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Bekunenhlelo ezehlukeneyo zokunanza iBulawayo Day ezivalisa ukuthanyela idolobho ukuchichimba imibukiso yempahla yamasiko lemidlalo yebhola kusuku ezinhlanu ezilandelayo ezihlelwe ukunanza leli langa. Ilanga lakuqala likaNhlangula lahlelwa ukuba kunanzwe ibulawayo day njalo i-council ithi yenza konke okusemandleni abo ukunanza leli langa ngokulondoloza lokugcina kuhle izakhiwo lendawo zedolobho ezilembali eqhakathekileyo ezibalisa lomkambo omkhulu osemakhokhoba. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo e-Stanley Hall, ngingu-Anastasia Ndlovu.